Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya libuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka-18 ngelanga likazibuse kutholwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuqeqebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosi uLobhengula yasayinela ibhoda yeSouth Africa i-91 umbuso wakhe ungakachitheki. Wasayinela ibhoda yeMyathi River iJameson Line, okuyo ibhoda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba seMandebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zeGugurahundi.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ule nkohlakalo.
Okunjabule kakhulu ukuthi abantu bekungela umuntu osebefanele ukungena ngokunjabulisile. Okuthi uma ufika lapho uphethewamba usehole onke umuntu bengena ongamisi ngalo ukuthi inezilongo uyishakhamizi njena abanye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kutholwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lo mkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe ngumsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ivandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancedisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuqeqebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Ngakhulu sibafundisa nge-self determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yamakhansilas ama members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyathi River eKwekwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo TPC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babugande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana South Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebana naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMyati River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abanamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMyati River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwe lana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezikhathi siyaphambili umkhombandlela sizawuyendlala. Lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu onwa ngamamasisi. Kathesi MRP ibhizi safundisa amamasisi ngokuqakatheka kokuthi babezazi identity yabo, ngoba babengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwano lamashona lamaNdebele, kodwa usenziwa ngabamhlophe. Yiwo lo mkhondo esiwulondayo, ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi, eyami boundary icina la. Kodwa njengoba nijile ukuthi i-revolution lama-phases wonke, okunye ngenguphawu lokwamandla.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi, amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona le. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo, bonke bebusa in fraternity buhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokunye kunjalo, lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuyenzakala, wena ukubona njani lo?
Into engantwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union party, kwakuzwisisana lokuwelelana, ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafo wethu esingawelelani labo, kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwasungulwa libandla lezanu PF ukuncindezela isigaba seMathabeleland.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani. But ngiyayizwisisa indaba yangkhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi zama educational opportunities, amabhizimusi, inhlalakahle yabantu everywhere. IMatabeleland or uMthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe abantu abaningi kwaba labantwana kwaba loku trader okwama goods ngathi umumbu lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabe ngizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama benefits lani lokwonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcolileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla le-CCC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyananzelela ukuthi kulo khetho olwenziwayo lozimpenzi batasilokhetho bathi bokufanele kwenzakala ukuthi kube nenavulana mmeshini ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iphathi kungaba umkhanso kungaba ngu-MP kungaba ngufeda ngaba ama-PR kubandla le-CCC uhlelo lwendala izolo emawadini wonke generali esikuzileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzakala kunokuthula. Kungaba khona lapho esingakatholi ufaka ukugcele ukuthi kwenzakalani kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzakale ngokuthula njalo abantu indlela okwenziwe ngayo leyikhathi esibakhanye nje xa sicoba izakhamizi bakhanya bayithokozelele ngoba eyakuqala yayisho ukuthi ama-franchise ayethathi quality issues and quality for change yiyo ayehambe sinakhetha abantu kodwa ngathiyela umuma uthi ithinkile kade sokuthiwa abahlali bazikhethela umuma nendlela ukungenwa ungene kwehol lapho ungenwa khona abantu benokhethaukuntofunasibona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhinta babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethele so yokuhle sokulandeleleyo esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulele abaningi
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo mbe singathi inketha betshabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Liqiniso yini lokho Sibindi?
Hayi, lokho imisebenzi yesitha. Isitha siyazama ukuthi yonke into siyidume ukwenzela ukuthi sichabane sabantu naxa abantu bebandla liphephisha kumbe labashekeli bakhe. Kuzile sibithi kubala ukuthi kulezi endlala ezindala but iqiniso yenjeyo yinto engathi yoqini. Injongo yaleyo abantu ababhale into enjengale kuyindlela yokuthi bafisa ukuthi kube lomxhwana naphakathi kwabantu kodwa iqiniso yenkashi nanzelele izolo lapho engizwe khona. Abantu bakhethiwe nje bakhona abantu esizweni abangenileyo bakhona abantu esizweni abangenileyo bakhona abantu esizweni abangenileyo bakhona
abantu esitolweni abajulile. So ngezindaba zokukhetha nje umuntu. So lokho kulani babajuliyana, hhayi ayisilo qiniso, kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu efika nje athele iphoyiseni ukuthi ngizangahambi umuntu, kodwa hhayi lokho sizakwethuki abantu abazikhulumela into la. Okuzwayo ngokuzwisisa kwentezakhamizi ukuthi amazwekana abantu abanomnetho sebezangaphambili besiya kuvethi, kodwa kanti ahleli kuvethi ngenzakalani, kodwa bona ngathi ukuthi abethengakala bekhandilisa nelisi babona kambeni ngoba labantu kuthiwe babhala ama-CV yabo bengalela zokhala khona ukuthi wena vele ubhile njani i-community ngoba ngathi kuyathakha inzwakhi sokuthi umphakathi ubhilela unjani kokuthi abantu babhala ama-CV khona bana kuzathi nabangikhethela abangu-4 bazabakhona ingxa bazahle baphume nxa ngesabe sokuthi uyathola ukuthi kalabuzelwano kalanto ezibabekayo asebenzana ne-community phela bakhona abanye abantu abathi abanye amakalayo uma sowusuyakhetha babone bekhona. So kuyindlela yokuqabela into enjengavenele ukufinakayo.
Ubone izakhamizi zakoBulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu?
Ngibike indawo ezimbili enginazeleleyo abantu ngibone bephatheka. And okungithabise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ofanele kungena, ngokungithabisile ukuthi uma ufika lapho ukhethe wahambe usehole onge umuntu bengena ongaziwala ukuthi inezilongo uyisakhamizi njenabanye sawuyiqamba khona fana kundabisile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi awutholwa lamathwepa emnyango kuthiwa hayi laba bageni ye laba kanjani khona fana kwakufunza kube ndeze emsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu babadlula kodwa kanti sebengena wonke umuntu indawo ezingithenisifike kenjani lakude kanti ngihambe kwezethu umuntu owile ngenewona.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ikhomishini elwisana lenkohlakalo e-ZAC ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibhiliyoni elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Muzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, basakazi be-Studio 7 nina balaleli. Ngisacela ukubuza, i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-TTC nezano. Iindaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize. Seze sizwa ZANU PF, kanti le Studio 7 ye-ZANU PF ne-TTC na, ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-TTC, abalandeli be-ZANU, angikhethe uhlangothi bengibuza.
Studio 7 ninjani? Siyaphila, hhayi. Bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona. Umuntu ohlupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula, ugawula asimuzwa kahle. Izolo lokho ebethi sokuyiwa amavotini sokuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani. Namhlanje ukuthi abamoshayo kababotshwe. Waye ngathi ukuthi upresident wakhe akabotshwe. Akubotshwe upresident wakhe kuqala, siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba nayo uyathinteka phela. Kushuthi kahle ibandla lakhe lonke lingcolile. Angibone ukuthi
Studio 7 linjani. Ngathi siyaphila ekhulu babo okhuluma ngolimukano wesigada kona iyeni kwamagwayi. Ara ngicelekele sifuzele Studio 7 abantu bezano labo kahle kahle abakakhathali ukuntshontsha umnotho weZimbabwe yini ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza bafuna ukuphuma. Kukhona thina sibhizi siyahlupheka, ayikho into ekhona nje ekhaya laphana. Ludubo lodwa yisiyekisa ilizwe lakithi selijikela abayisiyekisa ilizwe kade li-right ngalani indlela kodwa namhlanje lisezandleni zabo ilizwe libolile kubhulu. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi we-Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla endiyithanda ibandla lelo movement siyabonga ngokuqhubeka kwenu ukhetheli kwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi sibongela nalabo ade bethwela amehlo ukuthi bekhangelele ukuthi lokho kuzodiliza ibandla le-TCC uswakile usathane uyangekile libona abanye sebedizi kathe sebekhayela e-TCC ifaka amashona eblawayo thina siyafaka vele kasikhethi mhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha angawafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungiso kwakho yekelelwa lokwe-TCC ngoba kwe-TCC vele thina kasiyili alandele ukuthi wena uthini kumbe ufuna senze siyawafaka and ezawini iblawayo ngeyethu whether you like it or not iblawayo siyayithatha vele njengewankangente futhi siyayithatha efolosi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeki busa yeyi sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatitsha ehlale phansi engasafundisi so asikhuthalaneni sevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingenamithi amatitsha engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatitsha abengafundisele stress bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatitsha akafundisi ngenxa yokuthi abala mali so kumele sikunanzelele khona ukusekelane la ma-disturbers sivotele ibandla le-TCC
lokazi omse livuka njani njani lonke siyabonga inews yokukhuluma ngudawu 263 hayi siyalizwa zizwi inews lokhu esilalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngomafitshane abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele i-TCC noma ngobani okade fisa ukuvotela ilokhu uzeni iphathi yakhe yes kuhle kakhulu ukuthi umuntu asapoti iphathi yakhe asizameni ukuthi sikhiphe izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebengu izigebengu ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebrata bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena utsheketha sopresident nangu usetsheketha imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi zizayenzayo okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplani ukuthi bayenza njani bakhipha njani le mgulukudu iphethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifisa ezibhedlela amatitsha engaholi engafundisa abantwana ezikolo akuselanto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akulanto e-right elizwe yena ulokhu enjoya kuphela ube hambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna ukubeke hambe ezibonakalisa ngeyokuthi cha sikhathele ngaye lo ozenza upresident eyisigebengu ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku Studio 7 mina ngo Honorable Makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be TCC ilizwe lonke ukuthi njengoba lonyaka kungumnyaka wekhetho we general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama elections ukuthi abantu bonke abe TCC ama candidate ethu abazawina kuma councillors la kuma MPs ma uchamisa ngaso ze engene state house abe president we Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina abe TCC ama councillors ama MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-TCC ezakwanisa ukukhipha izaba asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa izimbabwe isekudubekeni sifuna ukuthi lo nyaka 2023 ezimbabwe sibe ne-new ruling party i-ZANU-PF kumfuze ekahambe iphume ukuze ezimbabwe kube lenhlalakahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uchamisa awini abe nguye upresident wezimbabwe ukuze uhlupho lonke olusezimbabwe luphele sonke yena sisebenzele ukuthi i-TCC iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lo president asifuni ukuwina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident engawini TCC kumele siwine i-presidential this year ma upresident chamisa engasoze ewini ama-MPs nama-councillors wonke abe-TCC kufuze aqotshwe kube lenye i-TCC ezakwanisa ukukhipha izanu before 2023 angakapheli ikwesi kufunayo
salibonani ma-Studio 7 salibonani ma-Studio 7 nimegama lami ngumuntu ukhona Nkomo ngidabuka ngaselebhani hayi kuqinisekile okube kukhulunywa ngulwana ubhuti athi yena hayi donki engadlisuthe kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingene iganga hayikho sathi ukhuluma iqiniso kanye sibilita liqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala okufana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye esiliko ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo
ngesikhatsi lelivule sina lelimazima lisezandi vikela lapha lala layithembi zanu nasi zanu keyakhona lekathi sitshaya qeda umnotho wonke mase bethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba base bethatha iinto zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathesi kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusisi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafi kwaba leshonelazana lendebeli iyababona ukuthi abantu bezana ukuthi balemomubi njani ukuthi usathane udlalela njani kibo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho kubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le Republican Party uwa ngupresident olika 2024, Trump angawina ngaphambilini kwalokho kwenzakala kathesi ngoba abantu be Republican Party abaningi abavele bemsupport Trump bavele bamsupport njalo ele micimbicimbi yakhe etshekile ebolile into yakhe kathesi yona layibotshelwayo wayivelelayo bayitshelwa abantu abazange bayikholwa bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo lwa January 6 balokhu bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi election yatshontshwa lokunye okungamanga manga balokhu bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo Trump laba abancintisana lo Trump iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende ka Trump bayamesaba u Trump. Bengazange bamisa lo Trump estejini kangako ngoba lakathi sibayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa nguTrump ukuthi bakukhulume baphumele egcekeni. Kupensi uphume emvikela esithi ukubotshwa kukaTrump yipolitics or abanye bathi ukubotshwa kukaTrump yikuthi igovernment yakathesi sisebenzisa umthetho ukuthi incindezelo omunye ofuna ukuncinta uba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsapota uTrump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni ubona ngani nxa selimi estejini sokuthi selidebate presidential election uzakhulumani. So yikho lapho kulohlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncedisa lo Trump. Ungakhangela njengalowo mama lo owake waba ngugovernor waphinda wabe kuyiwena esebenzela uTrump. Wazikhulumela nakudala wathina nxa uTrump enguye ofuna ukuba yinomini yena kasozangene kuncintiswayo. Kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo uTrump nasebantwini ukuthi wena wathi awusozincintisana lo Trump? Ambona ngani nje kuzakuphoma yinxikinxoza. Kodwa nxa kungaphuma ngomunye umuntu oqondileyo oqinileyo laba abantu abaye basebenza kugovernment kaTrump abasoze bamkhupha uTrump sasalelwe kuyinomini.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Esingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.